Izolo uhulumende uvuke esethula umthetho owenqabela uZulu ukusetshenziswa kwemali yakwamanye amazwe ukuthenga loba ukuthengisa. Lokhu kuthiye umphakathi engelankani, kodwa lamhlanje uqhubekela phambili esebenzisa leyo mali, abamavinkili athengisa imithi besamukela imali ngasese. Isakhamuzi sakoBulawayo umnumzana Mandla Juma uthi akumangalisi ukuthi uZulu lokhe esebenzisa imali ngoba yiyo anayo eyakuleli ayitholakali emabhanga.
Into okwenzakala phandle kuzwisa ubuhlungu, kodwa kunjalo kuzwisa ubuhlungu. Mina ngisola uhulumende ongiyophonga ukuthi dukuduku nje abantu bengalindele wahle wakhupha imali yase-America le-South Africa la zonke i-forex nje ebisetshenziswa lapha eZimbabwe. So abantu nqabe lokho beqhubeka abanye besathengisa ngudlu ngayi-forex, yebo ye baqamula umthetho, kodwa kunzima ukuthi uhle u-adjust khona lapho khona lapho, ngoba okunye wathothi bawudenga imali yakwamanye amazwe la ma-rate nalakaqedakala ukuthi sasiphansi sasiphezulu, engxenye basaclear yikho bethengisa nge-forex. Ye kunzima impilo, into ziwomele wonke umuntu. Kodwa mina bengisithi ngabe uhulumende uyekelile imali yaqhubeka isetshenziswa kwalungisiswa nale yakhona lapho, kodwa leyo ingazange yakhutshwa ngoba ngakhangela ekhaya ngale vele ngamarandi ibhondi vele kabalazi, noma zokuthiwa batshintshe ubathengise ngebhondi, akula muntu olebhondi ngale kugcwele amarandi lamabhondi.
Osakhulayo wakoBulawayo ubakidzanani Dube uthi ukuqhubeka kokusebenza kwemali yakwamanye amazwe koBulawayo kumele kwenzakale ngoba abantu abala enye indlela yokuphila.
Uyabona ukuqhubeka kokusebenza kwedola lamanye amakarensi aphansi phandle kwelizwe vele kumele kwenzakale ngoba okwakathesa abantu abazimiselanga njalo. Ngingathi mina uhulumende uphonguba ambusha nje bengakazimiseli, bekumele ukuthi kungani kuba lesikhatshanyana abantu bejayele. For now abala any option, kuzamele baqhubeke lalo banje, kumele beqhubeke lawo be-adjust.
Esinye njalo isakhamuzi sakoBulawayo umnumzana Steven Mbizo uthi idola leMelika lingumgogodla wenotho yamazwe omhlaba, ngakho ke ukuthi uhulumende athi lingasebenzi yikudlalisa isikhathi.
Imali yakwamanye amazwe vele i-USA is the backbone of all economies. So uma ingasasebenzi lapha kithi, look at Venezuela. IVenezuela bavala mama bathi abasafuni use bazasebenzisa yabo. Kathesi abantu beVenezuela bachitsha nsuku zonke besiya America besiyadingani lapho okule use. So thina indlovu ngempama iuse vele sizalisebenzisa vele, yiyo ibase, yiyo imali, yiyo into okuthiwa yimali. Hayi khona amaphepha ethu lapho, amaphepha ethu sawasanga ngekwatwali izangalitwala fika ibutswana litshintshe fike South Africa litshintshe fike emzamiko litshintshe lawa awethi sizawatshintsha nga ngifuna kuye ebutswana mina ngizafika ntshintsheni ebutswana mangasela yizo ngifuna kuye South Africa ngizafika ntshintsheni imida yikho siyayithenga ngani eSouth Africa. Simele uhambe ule mali etshintshe ekhaya kucurrency amanye amazwe, hayi khona eyepeople esebenza khona.
Kodwa unkosikazi Lucky Fengu ohlala emzini wemathobana uthi kuhle ukuthi uhulumende alise ukusetshenziswa kwemali yakwamanye amazwe.
Sekusithwalise nzima shuwa njobana emsebenzini esisebenza khona akuholwa US dollar, kodwa amaprice wonke sebethengisa ngama US dollar. Ngiyalithatha ngapi US dollar ngingaka shuwa? Yanti abantu sesisifa sihlezi ezindlini imitha sisakwanisi kuyithenga ngenxa yokuthi sekumele sithenge nge-US dollar. Lezitolo sebetshintshile abasafuni ibhondi lethu lonelela khonapha, sokumele sithenge nge-US dollar. Sesithwele nzima sisakwazi ukuthi siye ngaphi kumbe senzeni.
Kodwa umnumzana Vusa Chirwa uthi okwenziwe nguhulumende akukho emthethweni.
Ibond note imali eyenziwa ukuthi ibhaxiswe kumbe inamathele kumbe ibe yisithunzi semali yeMelika kumbe njalo ibe yitorokisi yemali yaseMelika, okutsho ukuthi imali yaseMelika ilikhanda ibond note lilitroyisi. Ma ususithi ikhanda lisasebenzi, itroyisi leli lihamba njani, lisebenza njani? Ma usukhipha isihlahla uthi kusale isithunzi, isithunzi sokwakhona njani kungakasihlahla? So ngokuzwisisa kwami akukho emthethweni imali engalasasindo ngaphandle kwemali yaseMelika ngoba uyathi senze ngothiwa izonamathela imali yaseMelika izobhaxiswa imali yaseMelika.
Imali yomhlobo lebond note iyalingana le mali yekulenjini iRTGS njalo kusukela izolo akula muntu olelungelo lokusebenzisa imali yakwamanye amazwe ethenga kumbe ethengisa eZimbabwe. Kobulawayo osomabhizimusi loZulu lamuhla baqhubekele phambili besebenzisa imali abalayo yakwamanye amazwe. Ngimela iStudio 7 yikobulawayo, ngingu Anastasia Ndlovu.